Mama is a song engayibhalelayo ngayibhalela umama wami. Mama wami ibizo lakhe nguSibusiso. Njengoba lami ngizizwela ukuthi Sibusiso. Ingoma ekuthakazelela umama, eyokumbonga, eyokumncoma ngomsebenzi awenzayo empilweni yami. Ukukhula mama, yona ingoma engani kulabantu ababili abaxoxayo, kulomama usekhathazekile ngempilo yakhe, akukho kuhamba kuhle, zonke izinto zinganazimanga kuhle, udidekile. Lo munye uyabe lalele abe sezoduduza ethi thula ungabi lendaba kuzalunga. Sabela ingoma is a gospel song esingatsho njalo nje ethi nxa usubiziwe nguThixo Sabela okumhlaba lokhu asoze wakuqeda uzakutshiya. So uSabela uthi Sabela yenza landela indlela zikaThixo konke kuzalunga. Yekela ukwala ubambelele entweni ezingasoze zincwede entweni zomhlaba. Sabela wena kuphela. Sabela.